ya lokho vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle ngoba nxa ungumongameli welizwe lakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi nxa ungusehluleka ukugcina umuzi uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli ngikuhlukuluza kanti bayamhlukunxa phela sungasathandi umuntu uyamelela ahambe abuyele ayiyibo usakuza busamhlukuluzelani simbophisa hatshi asuwo muntu lokhu esibaziyo thina
ngokubona kwakho engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza
phela okukhona ukuthi abantu laba abezanu p f nxa besesikhundleni bebusa siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo ye kungaba njalo kuliqiniso kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umuntu wakhe wayengumongameli kwelizwe so kulokuyiso ngathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility loba wayekwenza kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe so usitshengisela nje ukuthi yindlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni
khona ukuthi kusetshenziswe izakhi ubona ungani yindaba ehamba njani nale
kasho msebenzi izakhi umthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlwango ezakukhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezemadiamonds etshiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ayi $3 billion ana izakhi kayifanelanga ithe khona habani lekophuthi bani bani bethunywa ngu-vice president aso msebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa iindaba zonke ezingamanga kuhle ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ihlukuluza umuntu oyedwa bayesebelahlekile.